Kathesi ususesaba vele ukuphuma endlini ongakwazi ukuthi uzaphenduka yini ngoba into lezi sezenzakala on a regular basis. So hey, siphongukhuleka kuNkulunkulu ukuthi asincedise ngendaba ezinje okwakathesi.
Sikhuluma nje amapholisa, ungathi sokugcwela amapholisa ndawana yonke yini?
Yeah, into ekhona is like yabona maso kwenza ama shootings anje. It's like it's also siba le trend. So abantu sebese saba and then amapholisa amaningi ahamba khona because bafuna ukupreventa ukwenzakala kwezinto ezinje in a short time. Ngoma sibona ukuthi eTexas kwenzakala izolo emini and then straight after that e-Ohio lakho kwasekudutshulwa abantu. So it's kind of scary okwamanje.
Ukuba khona kwamapholisa lokho ungathi kuyanceda yini selisizwa livikelekile?
Noma ipholisa likhona lingekho, kukhanya ngathiwa abantu banamhlanje abasesabi lutho noma lokhu zeni ukuqakathekisa impilo yabantu. So ukuba khona kwamapholisa lokungekho kwamapholisa, I don't think it gives us that safety pin yokuthi sithembe ukuthi hayi laba bazasinceda ukuthi ma izinto zingawonakala babe khona uzosiprotect. Okwakathesi siphongukuthemba uNkulunkulu ukuthi la ma sesikhuleka labantu abafileyo le muli eziselwe ngabantu zithonisise bebe lokuthula.
Bakhona abasola umongameli weMelika abathi nguye otshotshozela ukudutshulwa kwabantu laba ikakhulu ngabantu abamhlophe. Ungathini ngalokho?
Mina indaba zeMelika ngithi abantu bakhona bale ama-rights akhona ku-constitution ye-America ukuthi they have the right to bear arms. So umbhobho awusoze wadubula muntu wodwa, but singabona umongameli walapha, I guess i-politics zakhe bese zifuqa abantu abamhlophe ukuthi bayenze yonke into abayifunayo ngoba yena ubachutshisa ngendaba yena le. But at the end of the day, I don't think ukuthi izinto aziyenzayo zifuqa abantu ukuthi bayenze khonokho. Yena uphonge uyenza i-politics. Angiboni funa ukuthi abantu badutshule ngale ndlela.
Udaba lokuvinjwa kokuthengiswa kwemibhobho mahlayana okukhuthazwa ngabebandla lamademokrasi, yinto oyikhuthazayo yini lawe?
Ya, ngiyabona ukuthi bengazama into enjalo ukuthi basincede ukuthi bavimbeze abantu abanjengalaba ababulalayo abantu in mass situations. I think kunganceda sibili, but anti liyakwazi ukuthi i-constitution ye-America i-enshrined ngokuprotect ama-rights ayo ngokuthengiswa kombhobho mahlayana. So inzima indaba yakhona.